ababili laba babotho mhlaka 28 kwenkwezi enkundleni yendizamtshina e-Robert Gabriel Mugabe International Airport bevela kwele Maldives emhlanganweni lapho ababikwa bebefundiswa indlela zokugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngabenhlanganiso ye-Center for Applied Non-Violent Action Strategies, CANVAS, yakwelesebhiya. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba beke basala bevalelwe ngemva kokukhululwa kunesibambiso sebhewu kwabanye babo abahlanu ngolwesine lweviki edluleyo. UNyampinda ungumqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abesifazana abasemajele e-Female Prisoner Support Trust ukuthi ude wawungumqondisi we-Women Academy for Leadership and Political Excellence. Idale lithi ababili laba kumele bahlawule imali eyinkulungwane eyodwa yama-RTGS, i-1000 RTGS, baye emapholiseni nsuku zonke bangahluphani labafakazi bakahulumende njalo behlale emizini kukheli abazinikeze uhulumende. Ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Mlungisi Moyo uthi ukhathazekile kakhulu ngokubotshwa kwabalela amalungelo oluntu.
Njalo nxa sinanzelela ukuthi ezikhathini eziningi amacala kulacala elibambekayo eliyabe lenziwe ngalaba abantu kuyadanisa kakhulu, kutshengisa ukuthi laba ababusayo kuyibo ababencindezela abantu ngesikhathi sikaMgabe. Njalo sikukhangelela ukuthi yinto ezabangcolisa ku-international community nxa sesikhangela ngendaba zema-human rights.
UMnumzana Charles Nyoni, ingcwethi ecubungela ngezombusazwe, uthi ukubotshwa kwabalela amalungelo oluntu sokumele kulwiswe emithethwandaba.
Ukubotshwa okwenza abantu abalela amalungelo kuleli lizwe laseZimbabwe nje kusitshengisa nje okusegcekeni ukuthi uhulumende kaMnangagwa Londe uzimisele nje ukuncindezela njalo ukuvala le esingayithi yispesi yethu thina abalela amalungelo kaZulu. Njalo uhulumende lo uwesu ukwedlula uhulumende owayekhona owayekhokhelwa nguMgabe, ngoba lo nje uzimisele ukubulala abantu ababakaZulu njalo ukuchitha igazi vele kadondi njalo kacabange kabili ngakho nje.
ULungile Ntliwane oyintatha izindaba uthi uhulumende sokumele ahlale phansi akhulumisane nabenhlanganiso zamalungelo oluntu bavumelane iziqondiso zokulawula ukusebenza kwazo.
Ngendlela izinto ezihamba ngayo lapha eZimbabwe sokumele uhulumende afake i-framework ekuthi abalwela ululungelo labantu babona ukuthi basebenze njani, besuka ngaphi besiyafika ngayo. Ngoba indlela esihamba ngayo ngeyokuthi manxa bona sebesenza imisebenzi yabo ngendlela eqoqekileyo, uhulumende yabe seyobona ngazani sebemnyathela amazwane. Njalo kunjalo siyakhuthaza ukuthi uhulumende afake at least i-framework ezaguide ama-operation.
Kodwa abanye bathi uhulumende ngabe eqondile nxa ehlola indlela lezinhlanganiso ezisebenza ngayo ngoba ehlose ukuvikela uZulu. Inkosikazi Zela Pincube isakamuzi seHarare uthi uhulumende uqondile nxa ehlolisisa indlela lezinhlanganiso ezisebenza ngayo ngoba ekuqaleni komnyaka kwaba lezinye inhlanganiso ezizwela amalungelo oluntu ezaphatheka udlakela olugcine lusiba lomonakalo okubhidlizwa kwempahla elizweni.
Mina ngibona ngani nxa uhulumende ehlolisisa inhlanganiso zalabo abalwela amalungelo oluntu kwenza kuhle, ngoba lokhu ngabe kuyindlela yokuvikela uZulu ngenxa yokuthi akwaziwa ukuthi abantu laba nxa bephuma ngaphandle kwelizwe bayakwenzani. Ngakho-ke akumelanga kusole lokho kwenziwa nguhulumende.
Lokhu kungezwani phakathi kukahulumende nabenhlanganiso ezizwela amalungelo oluntu kuza ngesikhathi isimo elizweni siqhubeka sisiba sibi ngamandla kubangela ukuqoka kwentengo yempahla nokudla ezitolo. Lokhu kufuthelana elizweni sekengezele kwethuselwa kwamabandla aphikisayo nokukhuthaza ukutshengisela phezu kokubhidlika komnotho welizwe. Lokhu kufuthelana elizweni sokwengezele kwethuselwa kwamabandla aphikisayo nokukhuthaza ukutshengisela phezu kokubhidlika komnotho welizwe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engathathi amanyathelo akhanyayo okulungisisa lesi simo. Mele isitho sezinyuseharare ngukitonbet.